Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alami ngibonge uthando nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ulwesine mhlazi ku 12 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ivandla le-CCC lipha usomlomo wedalela ePhalamende amaviki amabili ukuthi aguqule isinqumo sokuxotsha amalunga edalela ePhalamende andubana kungenwe ezitaladeni kutshengiselwe.
Ngobizane ifuna ukufeza i-one party state, ifuna ukuba le-two-thirds majority uma sebetshintsha i-constitution baphinde baphe ubaba uMnangagwa i-third term.
Ivandla le-MRP lithi selikhethe inkokheli entsha ezaphatha intambo kulindelwe ukwenziwa komhlangano we-Congress.
Imali ezadliwayo yizo ezenze ukungabimezi phakabele phezulu ukuthi no asezisibe lo mongameli oyithetha oyisigebenga.
Kodwa umnumzana Mqondisi Moyo yena uthi elokhu enguye umaqhuzu kubandla le-MRP.
Esicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona iphatha sebeyivula esingeke sikwazi ukubamisa ukuthi bavule iphatha abayivulayo, mhlawumbe yiyo leyo phatha ebizwa kuthiwe yinit. Kodwa-ke hayi, akunani le-MRP lokho. I-MRP isaqhubeka iyaphambili ne-leadership ekhona kanti njalo iyaqhubeka futhi isagama structures isiya phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ivandla le-CCC eliphe usomlomo wedalela ePhalamende amaviki amabili ukuthi aguqule isinqumo sokuxotsha amalunga edalela ePhalamende andubana kungenwe ezitaladeni kutshengiselwe lithi lizazama ukukhulumisana lebandla le-ZANU-PF kuqala lidinge loncedo kunhlanganiso ezijiyeneyo ezigoqela abo-SADC labo-AU. Leli bandla libe lomhlangano wenkokheli yengatsha zebandla ezithiwa iNational Citizens Assembly eHarare izolo, lapho ukuvunyelwane khona ukuthi amalunga edalela ePhalamende lamakhansila wonke awebandla azakhalala umsebenzi. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Isinqumo sokuqala bathe iZANU-PF kayivume ukuthi ukubusa sokwehlule, yikho ke akube lokuxoxisana esithi ngesikhiwa i-dialogue, abantu bakhumisana umlotha kwenzela ukuthi abantu basebenze, hayi ukuthi every week kulama election every week abantu bayachayana bayabulalana. Okwesibili bavumelene bathi into enziwe iZANU-PF ukuxotsha amalunga ePhalamende ang-15 lama-senator ang-9 sithi ZANU-PF iyagolomba njalo kuya ngisilizwe lonke ngitsho le-SADC ukuthi abantu bavele ema-election mdlana besithi bayaqala umsebenzi wesizwe bona sebebhizi bexotsha abantu. Bathi kayisiyo Thabangu, uThabangu lufudo oluthathwe lwafakwa esiqongweni. Konke lokhu abafuni ukusola uThabangu ngoba uThabangu ngumuntu ongaziwayo epolitiki, njalo lathi asimazi ukungcola konke okwenzakalayo kulezi nsuku ukuthi ama-members of parliament aqojwe kwenziwa yiZANU isebenzisa ubaba uThabangu labanye abayingcusana. Ngoba iZANU ifuna ukufeza i-one party state, ifuna ukuba le-two-thirds majority uma sebetshintsha i-constitution baphinde baphe ubaba uMnangagwa i-third term ongekho emthethweni. Okwesithathu bathe bafuna uspika ubaba uMdenda e-reviewe ecubungulwe kutsha ukuthi into eyenzileyo incwala njalo kungalandelwanga i-due process. Yiko bamcelisile bathi kalungise lokhu nge-2 weeks engayekela baza sizathatha amanyathelo a-political le-legal route ukwenzela ukuthi sichaye ebantwini ngijoleyo la ku-SADC ngijola ku-African Union ukuthi izano isingu sivukele ububhova bokutshontsha lokuhlukuleza abantu. Bathe bangayekela ukulungisa lokhu ukuthi ama-MPs abo lama-senator abuyele bazatshela abantu be-CCC abafanala lama-MPs lama-councillors ukuthi bachiye imisebenzi le okuthiwa i-disengagement kuze kulungiswe ngoba akuncedi ukuthi silungise i-CCC after sebephuma ubaba uMunzura. Yiko sithi cha kungabe inkomo ingazala umuntu. Yiko ke bathi hayi kungehlula bathi bazalungisa ukubhikitsha lezi zinye esithiwa ngama-political action peaceful bawenze ngokuthula belandele i-constitution besenzela ukuthi abantu bazikhulule hayi ukukhanywa ngabantu ngabomu. Okokugcina okuqakathekileyo bathe izekhi ifanele ukuthi ihlikhutshwe ngoba yehlulekile ukumanage ama-election. ZEC must be disbanded forthwith. Lokwenza okungama-election nokungama-by-election okuthize vela kuncede uma i-conditions ingatshintshanga. Bathe bazacela ama-election aphindwe azasupervisor yi-SADC le-African Union i-ZEC ingasela msebenzi. Bese kucelwa United Nations layo ize observer ngoba akuphathisi ukuxoxa lezano sisithi kule Pollard. I-Pollard ngekababa uMnangagwa osebenza esikhothamathe sakhe. Sifuna ukutshela uZulu Manqama ukuthi ubaba uSangiso Tshabangu kayisuye oxothisa abantu eParliament. Yizanu esebenzise yena efuna ukwenza khona kuyani okwenziwa nguDouglas Munzura ukuthi ezisebenzele imali yesizwe. Uma lo bengafuni ukusebenza la le CCCC hatshi bathe bangachiya izikhundla zonke izanu izisebenzele yodwa ngoba sokusobala ukuthi vele bafuna ukuhlinza indlovu bebodwa. Kungenziwa njani ukuthi umuntu bayamfungisa khonapho khonapho inkinga kaphinga komi sebemxotha.
Lawo ke ngamazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Lokhe sikudaba lunye inyathelo eselithethwe libandla le-Citizens Coalition for Change elokuthi amalunga alo akhalale umsebenzi edalele leparlamente le-senate lakuma-council alamukelwe ngembono ehlukeneyo. Abanye besithi liqondile kodwa abanye besithi sokungaba yikho ukufa kwaleli bandla. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe ezimeleyo umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu owayengumgcini sihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa.
Njengoba nje ngesiNdebele ngangisoze ngisiqedise lesi sitsho kodwa kuthiwa khona ma uginya amaganu amakhulu kumele ukuthi ube kwazi ukuthi isitho esithize engasoze ngisiqambe ngegama sikhulu okwaneleyo ukuthi lawo maganu azaphuma ma ususiya ngaphandle. Phela ngumsebenzi kulaba bantu abasephalamende nabasekumakhansili umsebenzi. Kungenzeka-ke uma bengakucabanganga kahle if ukuthamisa engakhulumanga kahle labantu bakhe ukuthi bahle bamvukele bayale ukuvumelana le nto ayenzileyo. Nithemba kayenzanga eyedwa kuyenze buza abanye ukuthi lizwa njani ukuthi lingabi lo msebenzi.
Sesikhangela lona inyathelo elithethwe ngumnumzana Tshabangu. Ungathini ngalo lokuthi azithi yena nguye olamandla okwenza lokho?
Into kaTshabangu iyahlekisa kodwa futhi iphindi yenza abantu bathi indoda lo uhlakaniphile ngoba ngiyabona even ma ukhangela ku-social media lapho abantu bangani bambuki into yakhe especially abangathandi kakhulu i-CCC labanye nje abangathathi hlangothi. Iyahlekisa ukuthi nikhona nangumuntu uyavuka nje usebiza abantu bengani uyadlala nangoba umdende sekulalela khona okushoda kungene ngenxeba ungene ngenxeba lale indlela yokusebenza kwe-CCC okuthiwa yi-strategic ambiguity okuthi ngesiNdebele uma ungabe uchasisha ungathi ikwenza ingani asikhanyi kodwa siyazi into esiyenzayo senza ingani kuthiwa silahlekile kodwa siyazi thina into esiyenzayo njengoba kuthiwa kunama-structure ngubani ozayala ukuthi yena ungu-secretary general njengoba bona bengalama-structures ngubani ozayala maye buye esithi yena u-appointiwe yena leyo igroupu e-appointa labo abaku-strategic ambiguity babo abaku-structureless part so imfulu engene ngenxeba so le yini yamaphutha esicc esibangenisa enkingeni ngalesi sikhathi mawukubheka kahle izoba nzima ukuthi bayi resolve iyagcinisa iqinile njengeka Monzora iyagcinisa iqinile njengeka Thokozani Khuphe izokwahluka siya phambili
singabona kusenzakalani ekugcineni ibandlaleli lingaluthola yini usekelo oluludingayo ukuze kazile Africa
okwakuqala ukuthi so also kungenzakala ukuthi sebele 2/3 majority bafaka imithetho eminye enzima kabi sebengayifaka le one party state sakudlala lama bese bengajika bebuyele bewine court angazi ukuthi court yabe yothini yabe yathi imithetho lana ingasafakwa or ibuyiselwe emuva. I don't think that's how the law works. Okwesibili ikuthi impela ipressure leyo isebenze kube nzima igcine isi kuthe ngamadolo iZANPF bese ivuma ke ukuthi mhlambe kwenziwe ielection kacha okuyabe sokuyikuzibophela kwabo o kuthiwe khona kwenziwe iGNU and ngibona wami ukuthi makwe ukuthi pressure izosebenza bangathi nabe vuma iGNU esithathu ikuthi isingaba isibusiso linto yenze kube nzima impela phakathi kweCCC lezano banenge abathi bona ende kugoqela lo professor Iboma Mandaza okwakhuluma ngabalanga adlulile ethi yena iCCC ayikhani njenge engayenza i-government and baningi abacabanga khonokho ukuthi abalakho ukukhula le experience yokwenza i-government so kungaba nje lithuba elihle lokuthi zisibaze nezezimbilikane bese kuvuka okuthiwa ngesilungu yi-third way ezoyenza mpela umehluko eZimbabwe ngoba lezi ziyabe sezikhathelezo zimbili yona isingene namandla yenza umehluko ku-politics yeZimbabwe abaningi bakhangelele khonokho ukuthi kuye kube le-third way kuye kube le-third voice ngoba kusukela kudala after wakwezaphu kwangena iCCC nenge iminyaka kuloku ngonoma nje kungathiwa kwathinjwa kwathiwa iCCC yona eyayivele iMTC abaningi bayakwazi ukuthi kuthintwa amagama but it's the same people.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo owayengumgcini sihlalo webandla le-APA eSouth Africa obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Ibandla le-MRP lithi selikhethe inkokheli ezaphatha intambo kulindelwe ukwenziwa komhlangano we-Congress ngomnyaka ozayo. Amalunga aleli bandla ethulele intatheli zindaba kobulawayo amagama enkokheli okuthiwa ikhethwe ngeviki edluleyo ezaba isaphethe okwakathesi. Amalunga la athi azamelela ukukhululwa ejele kwamalunga ayithoba minwembili awebandlaleli abotshwa ahanjiswa ejele leChikurubi eHarare ukuze kwenziwe ukhetho lweCongress. Sixoxe lomunye wabakhethwe ukuba ngumgcini sihlalo webandla umnomzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imali ezadliwa yizo ezenze ukungamenzi phakabele phezulu ukuthi no asezisile lo mongameli oyithetha oyisigebenga. Thina as umntu waze Republic Party sibhiliva ukuthi we have to be genuine. Nxa kuyukuthi umuntu imali aphiwa yidla umoyo i-$500 elobufakazi even emaloyeni esilawo kutho ukuthi not fit to lead the people, yet violated the inviolable trust of the people. By virtue of that, he has to be arrested to be in power. As a case of Avantu, as a Sume, as Kaisera Uga, Umako, Chepesen, Avazarana, Amafes, Awebanda. amakhoche pensions lawa azasebenza lo secretary general onguye ongukhethwe bebe lo deputy wakhe uqhakathwayo kuphele khonapho kube lo treasurer general all ama offices angu 2 lo secretary for finance omele ukumobilize ama finances ayisuye ozabamba imali we ubaba ukubembethe kumali sokusiba lo ma malaja treasurer general ozabamba izimali sidlule khonapho lo baba ungabuto mphofu onguye organizing secretary esekelwa umama uMandebele ku-organizing department. So i-committee yethu ihambe yafika kubo-committee members. Ubaba uMoyo sesimfake eceleni ngamacala wona lawa okuthi yi-one kazange ihambe ku-congress, kazange yenze yonke into where he was mandated to execute ama-duties at as the president. He had violated i-constitution from chapter 1 chapter 0. So,
kuthi ukuthi ngezinye indlela nxa selenza iCongress yena uMoyo kasoze avunyelwe na ukuthi ancintiselayo ukuthi adinga ukuba ngumongameli.
As a card carrying member, sithi thina nxa yena elobufakazi ukuthi kulabasekeli kambe iba igama lakhe siyalifuna kuCongress. It's open for everybody. So, nxa elabasekeli kufuze ukuthi sikhankase sonke lathi sinje so ngendlela hayi uyahepi ukuthi angizo lakhe ku-Congress. Abantu bayala bathi ubungilimbane ubugebengu ukuthi etshone se-South Africa enza ama-fundraising ethatha imali efake ezikhwameni abantu bathi hhayi khame eceleni. Kodwa into engifuna ukuthi ngibe clear kuyo ngeyokuthi we are fighting a corrugated system ye-ZANU-PF elama-dictators. I-Africa yonke iyahlutshwa ngama-dictators. Ungahamba kwi-politics ze-Malawi abantu bake bavungama bangene street besithi hayi uLazarus Chakwera angene ngoba iopposition bengakwazi ukuthi bagrume elinye i-dictator. Asifuni komntu wakazi ukuthi sigrume elinye i-dictator elizasihlupha phambili ngoba isizwe lesi ngesabantu. Inkosi esimhloniphayo, inkosi esiyihloniphayo ngibulelani Khumalo owenze enkulu. Laba ama-political parties abayabezama ukusebenzisa ibizo lemthwakazi imthwakazi bedinga imali hhayi abafanana lomqondisi Moyo hhayi.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wamalunga ebandla le-MRP othiwa sekhethwe kuba umgcinisihlalo webandla. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MRP umnumzana Velile Moyo, yena othi umnumzana Mqondisi Moyo elokhe engumkhokheli njalo labo abathi sebemxotshile bayaziphuphela nje libalele.
Engakusho mina ukuthi nje ngabantu ade bezenzela into yabo abayiplana bebodwa ababiza bethi yini kumba bathi national interim committee. Lokho kuyinto esingenayo uprovision yesisekelo sebandla MRP. Kungabantu nje kade bezenzela okwabo lawo ma-leaders akade bewa-announce azo ma-leaders e-MRP kodwa kungama-leaders abo. Esicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona iphathi asebeyivula esingeke sikwazi ukubamisa ukuthi bavule iphathi abayivulayo mhlawumbe yiyo leyo phathi ebizwa kuthiwe yini. Kodwa-ke hayi akunani le-MRP lokho. I-MRP isaqhubeka iyaphambili nge-leadership ekhona kanti njalo iyaqhubeka futhi isagama structures isiya phambili ihlangana labantu. Leyo leadership abakhuluma ngayo beyibiza bethi MRP kuyinto yabo nje abayifuma besezihlahleni ephumula ngale. Basuka lapho bagijima baya kumedia ba-announce bathi bona sebe-dissolve i-NEC bengela mandate even from the lower structures. Nabo futhi labo bantu bengalayo imandate abayiphiwe whether i-constitution kumbe ngama-lower structures. So nje kungamandlwane nje abantu abasakhasa kupolitiki abangayazi into abayenzayo. Kuyikho nje begijima begcwala indawo yonke nje bezama ukuthi bazibonakalise. Kodwa-ke lokho-ke thina hhayi asikwazi. Ungangena ngitsho lasemagqhuphini ethu awezepolitiki ku-WhatsApp ayikho yonke lento. Ungahamba kuma-structures ethu wonke kusukela kuma-provinces uzofika kuma-districts ayikho yonke lento nje into yabantu nje abambalwa. Njengoba ngishilo ukuthi kwakungabantu ababengafikile 20 ababengu-15 ababehlangene ezihlahleni behleli into yabo basebegijima ba ku social media kumbe lapha ebulendini bazozama ukuthi bayenze lokho kade befisa ukuthi bekwenze izinto nje ezisekwa ngale ngaphandle ke laba balwisana lomzabalazo wethu
manje njengebandla lizathatha nyathelo bani
babugande kukhona ke isinyathelo esizasithatha njengebandla silandela iziqondiso ezikhona kusekelo ke sokuqhutshwa kwezinto ebandleni le-MRP kusukela mhla ka 16 wenyanga edlule bakhona abathathu esasi babhaleleke incwadi esabanika ukuthi ke bathathe izinqumo zabo bemegcekeni ukuthi yini abayimele mabekhethe ukuba ngabahlubuki sikwazi ukuthi ke sisebenzisana labo njengabantu abangabahlubuki ukuza sincedisa kakhulu ukuthi sithathe izinqumo ngokusho khona ukuthi ke kuwona lamalanga esasibabekele wona ngo 21 engathi mhlawumbe aye aphela mhla ka 9 ukusho khona ukuthi hayi sebephelelisile bagcwalisa inkomitsho nenkezo yabo yezenzo zabo ezobuhlubuki osekusenza ukuthi ke kube lula ke nathi ukuthi sithathe ke inyathelo namhlanje ke umanje ngoba bebe ku press lapha bekhuluma ukuthi ba announce a leadership yabo ukusho khona ukuthi sebe bagcwalisela ke lokho ke kade bevele befisa ukuthi bakwenze okuyikho bese kukhangelele ukuthi bakwenze ke bese siyathatha ke izinqumo zethu njengebandla ukusho ukuthi ke bengama members abanye bakhona abaphatheka kuyona le into bazanqinywa nje ebandleni basuswe ngoba nje vele sesishilo ukuthi abantu abazenzela into yabo yokuhlubuka so kusho khona ukuthi hayi izinqumo ziyathathwa ke njalo ziyabalandela kungekudala okusho khona ukuthi ke esikufisayo ukuthi ibandla lilungiswe liye phambili sisuse labo abalwisana ke lombutho wethu le revolution yethu.
Hello ke ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla le MRP. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo lezimlive.com lilodaba lokuthi umprofita othiwa ngu-Apostle Ruramai Nabata ubotshiwe izolo eHarare ngemva kokuthatha isidumbu emotsha esithi ufuna ukuvusa umufi. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi usetshele amalunga ebandla le-CCC ukuthi engekela ukuya edale ngemva kokuhlala kwalo okuyisithupha bazaxotshwa bonke. Okwamanje sendedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyakuzwa wena babothwa ngushabangu wena siyakuzwa wena babothwa ngushabangu wazi wakhohlakala umdala ngathi abantu sebesebenze kangaka bethi bafunga ushintshizwe uqhamuke wena uthi wena uthi wena uqothisa amaMPile kuze nemasenator amakhanseli wehlulwe yini wena ukuthi khona wena njengoba uzibiza njengememba yeCC uye kubona isiphathimandla zeCC uye khulumisana labo ukuthi lana kwenzeka amaphutha 1 2 3 4 5 usuka kodwa wena usuke wena uqoshisa amalungelo kuze ne-CC ama-MPs abesenate wazi wakhohlakala umdala hayi kodwa khona ubonge nje ukuthi hhayi useZimbabwe kweli kamnangako ukuleli nje lesemzansi nje bekuyashaywa kwawena manxabe geje wena beshaye kwazona iy'ngane zakho mhlawumbe umndeni wakho wonke lo khohlakele umdala wazi wakhohlakala kuyomdala.
Hawu salibonani salibonani ku-Studio 7 ngiyabulisa bonke abalaleli nabasakazi bonke ngibuya ngikhuthaza abantu bakethu ukuthi nganithwa sibambaneni ukuthi sikwanise ukuthuthukisa ilizwe abantu abafuna ukudiliza iphathi abafana labo Chabangwe laba bekungamelanga ukuthi balandelwe abantu abanjalo kuyatshengisa ukuthi uyakhanya ukuthi uthengiwe. Siyacela ukuthi abantu abanjalo bevele bebakhiphe lasebandleni bebakhiphe lasephathini umuntu onjalo lengozi and kuyajabulisa ma umongameli uchamisa esithi abantu bonke bame umsebenzi bengayi emsebenzini ukuze kulungiswe hayi lapho wenza right simtshayela ihlombe lapho
e-Studio 7 injani lonke hayi thina siyaphila Lapha ngikhuluma ngendaba kaSengezo. USengezo umuntu wezano nosethengwe izano. Uyafana nalaye isikhulumeli sikaMonzola laye wathengwa izano, uyabona. So ngabantu abangelancedo abahamba besethi forward back forward back. Ngacotsho lo muntu laphumele ngasingene enhlanganisweni engaphambanisa abantu. Last time ukhale futhi ngama MP abesekhichiwe. Kwaba ngochamiso se wrong asebuyeli right. Usekhala futhi ufunani lo muntu. Asichiye mani thabile asifunda kuzwa ngaye. Nasilandela uchamisa kula konyisa khamba.
Studio 7, Studio 7 yalibingelela bonke basakazi kanye nabalaleli. Ngithanda ukuncoma lokho okwenziwe TCC yokudivela imise bonke abaholi abasepharlament ekubeni izifamona lezi zeZANU-PF ziyihlova lezi seziqalile ukuphazamisa abantu abakhethwe ngomphakathi ngendlela yokuthi zifuna ukugcineka iziqhwaga zabo lapha endaweni lezi okukhethwe khona abantu be-TCC. Ingathi kungenzeka la isadakeng khona ingenele kusakhanya khitsho kuzokhitsho la umnangagwe bemgwebe udilika jela ukubulala abantu kungegugu rawundi umnangagwe esifiso sami bemfisa ukuthi njengayo yaphuma leZANU-PF bevele bemgwebe i-life sentence yafike kubeka wakhe.
Studio 7, Studio 7 injani kanti why usengezojabango lo efuna ukuzijayela kubi lo thina kasimlaleli vele thina sithi phambili nge-TCC thina vele silalela uChamisa uthi sengezojabango lo vele kasikulaleli thi sengezojabango ngazi uyenzeni imizamo yakho kanti wena vele unqaka ukuthi ngowe-TCC why wena ungcolisa ibizo le-TCC. abeZANU-PF bakwazi ukuthi bona kathesa ama-elections azangabe free and fair kodwa bona bazidefenda labo ngoba ngathi ngabe party yakhona bazidefenda bedayima aye free and fair ama-elections and ngoba angabona bengabezani batho njalo. So wena nqaka ukuthi ngowe-TCC why ufuna ungcolisa ibizo le-TCC kanti vele kuyazikhanyela vele ukuthi wena wawusowe-TCC uzama ukungcolisa kuphela. Manje thina kasikulaleli thina abalandeli be-TCC asikulaleli vele kanti why ukusalisa nzima apha emathebeleleni lawo ngangapha emathebeleleni singcolisa ibizo lakho Thabango kathesi. Wena vele asikulaleli asikubuki Thabango asikubuki and asikulandeli vele asikulandeli imizamo yakho naleyo izamayo wena leyo. Yekela ukuhluphana le-TCC yekela ukudiliza ibandla le-TCC wena zenzele okwakho nomfazi wakho labantu abakho khona ngapho uhambe umbelima ekhaya isikhathi sokulima lesi. Yekela ukuhluphana lezinto lezi thina sile stress zethu kathesi ngapho sifuna ukungezelela futhi yekela nalebandla le-TCC wena hamba nxa ufuna ukujoin izanu bezani kuzani yakho kuphela kula muntu okuncengayo asukuncengi suka lapho suka sibili suka kanti usilalele suka lapho thula uvala umlomo wakho thula uvala umlomo wakho.
Studio 7, Studio 7 linjani ngifela iqinisa lo okhulumayo. Hey waza wawenza umsebenzi ongcolile uSengezo Thabango nalokhali phali bugengi bafakazelana nje ngokungcola ngezandla zabo ezingcolile ngale imali engcolile esebeyithethe kuzano bayenza engathi bona baklini kanti bangcole laba bantu bangcole kakhulu bebona ukuthi abantwana bezimbabwe bahleli emazweni abantwana bezimbabwe bahleli ngaphandle kwamazwe kodwa benikeze izano amandla angaka ukuthi izano ngoba bona bagijimisa imali bagijimisa amapocket aba abo eyiphugeni wena phugeni nalo Sengezo Thabango ningcolile nina bantu ningcolile izandla zenu zingcolile kodwa esikhathi seni siyofika lokho eliweza kwamanje angathi angithi usalilungela kukhona isikhathi esizofika khona. Imibuzo hlalani niyazi ukuthi imibuzo enisazoyiphendula iminingi wena khaliphani bugeni nawe Sengezo Thabango nabanye elinabo abacashe ngemva kwenu hlalani nazi ukuthi imibuzo iseminingi ezakini. Kwamanje isikhathi sisalivumela ukuthi nihluphekise abantwana baseZimbabwe linikeze izano ipower mpela ngendaba zokuthi nina kukhona elikuhlosile noma nalifuna ukungena ezikhundleni anisazingenanga lezo zikhundla noma nalifuna ukwenzani lokho elalikufuna anisakutholanga. Izibona kungcono ukuthi libhidlize i-CCC okuyiyo efuna ukukhulula abantwana baseZimbabwe kodwa nina nibhizi niphosela amatshe niphosela ukungcola mangabe kuwukuthi kubonakala i-way forward. Leyo way forward ebonakalayo nina niyayivala lingcolile linabadala ningcolile ningcolile impilweni. Hey asazi ukuthi uyophelela lapha.
Siyabingelela Studio 7. Ngiyadanisa kakhulu ukubona amampunge akaSengezo Thabango ehlangene labo Jacob Mdenda bewenza esithi aphumelela bengazi ukuthi badumaza badanisa iZimbabwe yonke jikelele basehlisa lesithunzi njalo basikwatisa. UChamisa mina ngibona ngani engasathembi izinkantolo engasathembi iParliament yabo Mdenda ngoba konke lokhu ozekhi kuyinto yeZANU-PF ethunywa ngumnangagwa bareporta kumnanga kwa wonke kuyizani wonke uChamisa akasebenzise isupport yakhe yamaZimbabwe ukuthi amaZimbabwe wonke njengobana emsupporta kangaka ezama uconsult amaZimbabwe emnika icebo lesisombululo ngoba engabe sithi uzabe hamba ngomthetho wezanu lo ngoba umthetho weZimbabwe sekusungwezanu uChamisa akasebenzise amandla alawo lesupport yabantu lesitshela ngumuntu owaxotshwa iTC uyini nalo sengezo chaba ngasebe nguye asebemlalela ukuthi ubhale incwadi uChamisa akasebenzise isupport yakhe elayo akhulu amaZimbabwe nemaketaneni ezanu PF sabo
lawo ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.